eNdebele. Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Le tshona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlazi mashumi mabili kuNkwenkwezi 2019 ngothungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
lokhu sekuyinjwayelo eyenzakala nsuku zonke lapha esigodleni yaHarare ngoba sibona amapholisa ebuya ephethe izibhamu njalo namatiyegasi begijimisana namavenda bejika amatiyegasi njalo bedizela abantu.
Kuqhamuke ukulwisana okukhulu phakathi kwabaphila ngokuthengisela esitaladeni lamapholisa eHarare namuhla kwalimala abantu abambalwa.
Sokubiza ukuthi uhulumende akhangele ezinye indlela zokuthi athuthukise ngazo amandla kagesi. Engakhangela ukusebenzisa kana ama-windmills, amalahle kanye lokunye okushiyashiyeneleyo. Ngokuthi nje ukuyenza i-climate akumelanga njengelizwe siloke silokhu esikhangelele ukuthi sizathola amagesi emanzini esiwathola ku-Caribbean.
Uzulu usola ukusilela kwamagetsi elizweni njalo uthi uhulumende kuthathe amanyathelo okulungisisa lumumo. Abantu baxwayisa ukuba balimuke ngesikhathi somqando esiza lengozi zokutshiswa kwabantu imililo ebaswayo ukuze bakhudumale. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kuqhamuke ukulwisana okukhulu phakathi kwabaphila ngokuthengisela esitaladeni lamapholisa eHarare namuhla kwalimala abantu abambalwa njalo kwabulawa amafasitela ekhemisi yako QV etholakala esitaladeni sikaNkwame Nkrumah lo Angwa Street. Abathengisela esitaladeni bebejikijela amapholisa ngamatshe kuthi amapholisa wona ebehlasela ngezamboko lentuthu ehitshayo itiye gas. Elinye ipholisa livikwa lihwatshe uvolovolo. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi ukulwisana lokhu kuqale ngemva kokuba amapholisa ezame ukuhlenga omunye osomabhizimusi obikwa ebethunjwe ngabanye babathengisela esitaladeni laba. Kodwa abathengisela esitaladeni bayakulandula lokho besithi amapholisa yiwo abahlasele ngaphandle kwesizathu. Sixhume olwela amalungelo oluntu eHarare umnumzana Charles Inyoni yena othi ukuhlaselwa kwabathengisela esitaladeni ngamapholisa sokuyinsakavukela.
Lokhu sokuyinjwayelo eyenzakala nsuku zonke lapha esigodleni eHarare ngoba sibona amapholisa ebuya ephethe izibhamu njalo namatiyegasi begijimisana namavenda bejika amatiyegasi njalo bedubula abantu. Iviki edlulileyo kwadubulwa abantu balimala, namuhlanje kubhihlize impahla kwalimala njalo abantu. Vele sekuyinto abajayileyo ukuyenza nsuku zonke eyokuthi bagijimisana namavenda. Lapho amavenda nje ngabantu nje abadingayo ukuthi baphilise imuli zabo ngisela nje bengaxabananga lomuntu kodwa besibona amapholisa nje ekhanya ekuthunywa nje ukuthi abuye kuzwisisa.
Inkinga ingaphi kahle kahle, kuyabe kubangwani?
Inkinga ikuhulumende ukuthi uhulumende kakwazi into ayenzayo ngoba uhulumende wathi kulento okuthiwa i-indigenization lapho athi khona ngokuba abantu babe ngamavenda useyenza i-indigenization. Kathesi abantu sebe ngamavenda uyajika njalo ukuthi futhi hayi kasafuni ukuthi abantu babe ngamavenda, uthi sekufuna abantu basuke lapha edorobheni bayiphikisela ngaphandle kwedorobha. Khona lokho kuyinto nje eshuphayo ngoba lapho kumele bayiphikisela khona akulungiswanga lutho, akulamathoyilethi, akulamanzi, akulani njalo kukhatshana kukhona lalapha ama-customer akukhona ngoba nxa ungumuntu osebenzayo edrobheni osuchayisile ntambama ufuna ukuthenga amatamatisi 12 into ehluphayo ukuthi itholakale usugadana nemchova usiya phandle lele edrobheni ngaphandle kwedrobhu usuyadinga amatamatisi kusugada futhi ye-trawl ukusizogada usiya endlini so bona amavenda basendaweni lapho abathola khona ukuthi ama-customer abo usiwa lapha akhona njalo khona ngokwakho ukuthi bebegijimiswa emgwaqweni kodwa bona njengabantu ababhadalayo ku-council into nje ehluphayo ukuthi kathi sobabhadalelani ku-council nxa ngisele bachwetshwa emgwaqweni ngoba ukubhadala ku-council kutho ukuthi liyarecognisa ukuthi basemthethweni njalo liyabapha ama-license okuthi bayezidingisela emgwaqweni into okumele liyenze ukuthi libalingiselele ama-toilethi njalo libaphe namanzi okuthi basebenzise kodwa uhulumende lokho nje kakwenzi
Umnumzana Charles Inyoni ulwela amalungelo oluntu sixoxela eSeharare. Ukucitshwa kwamagetsi nsuku zonke inkampani yezesa sokucunule abantu abaningi abathi uhulumende kumele aphange alungisise lolu dubo. Izesa ithi ukwehla kwamandla kwamanzi edamu leKaripa lapho kulesitishi esiphehlwa khona ugetsi kanye lokusilela kwedola leMelika elokuthenga lawo magetsi kwamanye amazwe ngokunye okubangela ukusilela kwamagetsi elizweni. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Lingazelo yabezesa iza ngemva kokuba iningi lendawo ezisemadolobheni zezihlala zisebunyameni ngoba amagetsi esiba khona kwamahola angafika izikhombisa nje kuphela ngelanga. Linkampani evame ukuthenga amagetsi kubomakhelwane okwengezelela kulawo aphehlwa eKaribha ukuze anele ilizwe kodwa lokhu sokuza kuba nzima njengoba idwala eMelika liqhubeka liselakala elizweni okuveza ukuba kuzake kudonse isikhathi eside ilizwe lisebunyameni. Isikhulumeli sezesa umnumzana Fulat Gwasira uveze ukuba njengenkampani babhekane lobunzima bokusilela kwamanzi edamu leKaribha esithi lokhu kuzakwenza amagetsi aswelakale kwisikhathi eside.
Well, the major reasons primarily why we are experiencing bloodshed because the water level is quite.
Isizathu sicitsha amagetsi yikuthi inani lamanzi edamu leKaribha selehli. Kulenhlelo eziningi ubukhokheli bethu lohulumende abazithathayo sikhangelane lokwengezelela inani lamagetsi esiwathenga phandle kubomakhelwane.
Kodwa ingcithi bezomnotho zithi eleZimbabwe elibusiswe ngumumo womkhathi omuhle kangaka olelanga elitshisa ngokwaneleyo ukuphehla amagetsi akumelanga lidubeke kanje.
Sokubiza ukuthi uhulumende akhangele ezinye indlela zokuthi athuthukise ngazo amandla kagetsi. Engakhangela ukusebenzisa kana ama-windmills, amalahle kanye lokunye okushiyashiyaneleyo. Ngokutshintsha okuyenza iclimate akumelanga njengelizwe silokhu silokhu esikhangelele ukuthi sisathola amagetsi emanzini esiwathola kuKaribha.
Loba uhulumende eminyakeni edluleyo ube nenhlelo zokuthuthukisa ukutholakala kwamagetsi elizweni ezifana lokungezela imbawula eziphehla amagetsi esitishini seKaribha kanye lokunikeza imvumo amakhampani azimele wodwa ukuziphehlela loba ukuzithengela amagetsi kwamanye amazwe abawathi ngama-independent power producers. Lokhu akukaletha intuthuko ngoba uhulumende walayethikaza ukuvulela lawo makampani amathuba okuziphehlela ugetsi. Umnumzana Khumbula Siziba oyingcwethi kwezombusazwe uthi uhulumende kwakumele alondoloze izakhiwo zezitishi zikagetsi ezifana neBulawayo leHarare Power Station kodwa kusele le nkohlakalo emahofisini aphezulu kahulumende yibo okubangela ukuthi imali yalezi nhlelo inyamalale.
Isimo esikiso kathesi njengelizwe sisitshengisa ukuthi uhulumende wahlala wanaba nje wakhohlwa ukuthi izakhiwo ezifanana leHarare Power Station leBulawayo Power station sezizidala. Kwakumele anelise ukuthi zakhiwe utsha wenzela ukuthi zithuthukise amandla kagetsi ezaziwalungisa.
Kodwa ukusilela kwamandla kagetsi sekudala inkinga eziningi emasekithali osokubangela ukuthi izisebenzi zitshone zihlezi emsebenzini. Umqondisi wenhlanganiso emela abemba amatsha aligugu eZimbabwe Miners Federation of Zimbabwe, umnumzana Wellington Takavarasha, uthe abambayo sebesebenzisa amafutha edizili ukuchola amatshe ngoba amandla kagetsi etshona engekho.
Ama-miners asedubeke kakhulu ngokuthi nxa behamba besiya lapho kugayiswa khona, abagayisi abaningi basebenzisa amagetsi. So nxa ungela amagetsi basebenzisa idiesel. Idiesel yana liyabe seli-expensive kakhulu ukuthi ama-charges anikwa ama-small scale miners ayabe sengezelele.
Eminyakeni edlule izesa ibithenga amandla kagetsi emazweni angabomakhelwane efana ne-South Africa ne-Mozambique. Kodwa ulandela ukuhluleka ukubhadala izikwede zayo, lawo mazwe asefuna imbadalo yokuqala andubana aphe leyo nkampani ugetsi. Isikhulumeli sezesa umnumzana Fulad Kwasela ngeviki edluleyo uthe inkampani yakhe isaqoqa imali engafika izigidi ezingamashumi ayisishiyagalombili zamadola 80 million yokubhadala izikwede ze-Eskom yase-South Africa le-Hydroelectrica Dikabarubasa yase-Mozambiki. Kodwa umnumzana Thembelihle Sihwa uthi osokubangele izisa ukuthi ehlile ukubhadala izikweletu zayo ukuthi layo ayibhadala imali yayo zinkampani kanye lemizi eminingi emadolobheni esifika kubhiliyoni lengxenye zamadola 1.5 billion US dollars.
Mina zingakhangela ukuthi kangaka abantu ababhadalayo imali yezisa balutshwane. Ezinye izikweleti zethu zilabo 5-10 years, and if you look kulama izikweleti aziowa ngabantu namakhampani eZimbabwe ziyafika close to 1.5 billion.
Kodwa kulandela isaziso sokuthi kulezi gidi ezingaba ngamakhulu amahlanu zamadola 500 million ethelwe emkambo ukuthengisela idola leMelika or Interbank Foreign Exchange Market, amankampani afana lezesa akhangele ukwenelisa ukuthola imali yaphandle yokuthenga ngayo amagesi kwelizwe kanye lokubhadala izikweleti zayo. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ebhala enkundleni yokuxhumana ekulenjini yeTwitter uthe uhlelo lwemali le efakwe ebhanga le-RBZ izaqakathekiswa amankampani afana lezesa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, uGibson Bebe.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
Amazwi kamkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa awukuthi sokumele kubunjwe uhulumende ozaphatha intambo zombuso okwesikhatshana kulungiselelwa ukhetho olutsha asechotozwe ngabanye kubandla leZANU-PF abathi uChamisa uyaziphuphela. Ekhuluma emhlanganweni awenzele eChirezi izolo, umnumzana Chamisa uthe ukutshabalala komnotho kuveza sobala ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa sehlulekile. Ngokunjalo uthe kumele kubunjwe uhulumende ozabusa okwesikhatshana we-Transitional Authority ezame ukuhlenga ilizwe ebunzimeni eliphakathi kwabo andubana kwenziwe ukhetho olutsha. UChamisa wengeze wathi uMnangagwa kumele akhulumisane laye ngoba kunguye yena Chamisa olesisombululo kunkinga zonke ezikhona. Ebuzwa ukuthi inkulumo lezi kumele zikhokhelwe ngubani, umnumzana Chamisa uthe kumele zikhokhelwe ngumuntu ohloniphekayo ofana lwake waba ngumongameli weleSouth Africa, umnumzana Kgalema Motlanthe. Kodwa ilunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule uthi asikho isidingo sokubumba uhulumende omutsha ngoba uhulumende okhona enguhulumende owakhethwa ngabantu njalo esenza umsebenzi wakhe kakuhle.
Singakhohlwa ukuthi umthuli ijaga lakomthuli ingqitshi engumthuli isikhwica mfundiso engumthuli sithe sona austerity for prosperity asibopheni amabhanki izinto zizaba nzima wakujoloka umthuli kodwa phambili ngale sizayehla sesisehla umehlo ohamba and sokusika khona pana ebangeni belani mani ubone ngamele ngifuna ukuzitela futhi ukuthi lindela nje kwezisukanyana ezinjani kulo mntu oyetengisayo umthuli thena uzangeniswa imali ekanye 500 million lapha ilungisise izinto ezingesezikhona kuhambe kuhambe ama-sabotors la kade zile sebenza lawa abantu aza kumeceleni abukele isitimela sihamba lapha asilindele isibone izinto zizinzima kodwa into zizalinga ngithi abantu bengalaleli ukukhohliswa ngabantu laba abanganasikhathi sokuzwela abantu ukuthi baphakathi kwenhlupho ezinye abantu abakhohlisa abantu labo tshamisa bazama ukuthi bakhohlisa abantu ngendlela abadesperate ngayo nangendlela futhi utshamisa ayenza ngayo izinto zakhe uthi abantu bayenze bengalayo ayisikho lokho kanti yibo abaphethe amakhiye okulungisa ekonomi bathi wawubani kanti abantu abakhethile kuthi into yonke engalathamisa phakathi angeke ihambe yikuba bakhulu ayengavuke efile kuthatha ukuthi yonke into izakuma akula into enjalo izinto zonke ziyahamba yikuzikhohlisa nje ukukhohlisa abantu lokhu ihulumende loku akayihluleki asimnikeni isikhathi ngaphandle kwabajahileyo kade bevele befuna ukuthi ngabe into zonke ziba ntoeliyo
isikhathi esinganani kodwa babugawule ngoba abantu bathole nzima abantu bayakhala ngokusilela kwemali ukudula kwezinto intengo yiqansa iqonga mahlayana akuphileke elizweni batsho njalo abantu
mina ngangikhangela abantu ukuthi isikhathi esinganani ngifuna ukuthi ngiphinde ngikhulume ngithi umnangagwa uyayazi into ayenzayo umnangagwa uyayazi into yenze njalo lento ayidlongileyo uyayazi ukuthi njalo umnangagwa kafuna ukuthi abantu babe phakathi kodubo lonke lolo lwababilo kodwa udubo lolu lwadalwa kaizolo lokhu okwakathesi kumnangagwa kathesi amajaha anjengabomthuli esithi hhayi madoda into zizakoma kodwa kuphinde kulunge umuntu ophilisana nakhulu kokukhulunywa ngomthuli ngumuntu uvele onganjonganga ukuthi kulungisa ngumuntu ojonga ukuthi
umnumzana Belief Gawule ngoebandla elibusayo eleZANU PF sixhume njalo isikhulumeli sikatshamisa udokotela Nkululeko Sibanda sambuza ukuthi ngubani kahle kahle omele abe khona kuhulumende lo abakhuluma ngaye
ukuthi uhulumende lo uzabe minjani kuya ngokuthi iy'nkulumo eziletha lokho ziyabe ziphunyeleliswe kanjani ngoba phela kuyabe kufanele kukhangelwe ukuthi okudingakalayo kuyini njalo uhulumende ofunakalayo nguphi ngibone ngani inkulumo kapresident uChamisa leyi imelane lokuthi ngembana kokuthi atsho njalo usevele owatsho wathi kule ndaba ezihlanu ezimele zihlaziye zifundise ukwenzela ukuthi lezi ziqhube phambili uhulumende lowo sebe nguhulumende okhangelela ukuthi olungiselwe ukuthi aphumelelise lezo ndaba ezingu-5 azithi zona yi-5-point plan ukwenzela ukuthi ilizwe leZimbabwe lithole ukuqalisa kakutsha.
Yiziphi lezo zinto ezinhlanu mhlawumbe ungathanda ukuchasisela abalaleli abangazaziyo?
Ezinhlanu lezi zithi uPresident Chamisa uthi kufanele kulungisiswe udaba lwesisekelo sombuso welizwe sisetshenzwe sibe ngendlela eqondileyo njalo kukhangela indaba yokhetho ukuthi isikhathi sokuxa kusenza ukhetho lusuka lube lukhetho olungathenjwa ngabantu njalo olulandelwa yikubhidlika kwe-economy kumbe singathi kwezomnotho welizwe sokukhangelwa indaba zama-council kumbe sithi indawo ezizimele zodwa ukuthi kathi zisebenza njani ngaphansi kwesekelo sombuso welizwe esika-2013 bezokhangela njalo ukuthi okuhluphayo kwi-economy ikuphi ngemva kwalokho sesikhangela ukudlisana okuphakathi kwelizwe leZimbabwe lamanye amazwe omhlaba nje jikelele.
Kuhulumende elithi kumele aphathe okwesikhatshana lo yebo uyatsho ukubana kuyabe kuyakhulunyiswana kubonakala ukuthi ngubani omele abe kuwo lina lingafuna ukuba kuwo yini luhulumende?
Okuqakathekileyo kupresident Chamisa ukuthi izinto zilungele uZulu weZimbabwe ngakho-ke impumela eyabe itholakale kukhetho nxa ijekisa ukuthi kufanele kube lo muntu osuka kubazidlali kapresident Chamisa kumbe labantu khonokho ngibona ngani kungaba into ezenzakala ngibona ngani akula ngenye indlela esingathulisa ngawo kumbe esingaduduza ngayo umkhonomi ngaphandle kokuthi silethe ubukhokheli obuthembakalayo njalo obukhangelela ukuthi bungalungisa izinto ngokushesha obufana bukapresident uNelson Chamisa.
Udokotela Nkululeko Sfanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC. Ukukhankasela usekelo kukhetho lwakwele Malawi oluza kwenziwa kusasa kugqitshwe namuhla. Ukhetho lolu ngolokudinga amakhansili, umongameli kanye lamalunga edalela ephalamende. Abancintisayo njalo kulolu khetho ngumongameli Peter Mutharika. Lo mnumzana Saulos Chilima yena okhala ngokuthi kulakho ukuba lokuqilibezela okukhulu. Abe Malawi Electoral Commission babike izolo ukuba isikhathi sokukhankasa sesiphelile. Unobhala jikelele webandla likaChilima ele United Transformation Movement unkosazana Patricia Kaliati uthi bakhangelele ukunqoba kulolu khetho laloba nje iningi labancintisayo balelo bandla bebehlukuluzwa. Live talk lamuhla sikhangela ukonakala komnotho welizwe okuqhubekayo kambe kungalungisiswa njani. Thumelani text message kumbe iWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Impi yokuqonga kwemithelo kwezokuthengiselana phakathi kwelemelika lele China ibikwa isiphazamisa umsebenzi wokuthengiselana lamazwe asezwekazile Europe. Amankampani wamazwe aseEurope abikwa esehlalela evalweni esesaba ukuba limpi ingaqhubeka ngalindlela ingatshengisa ukuthi izaphela kusikhathana esifitshane esilandelayo. Sokwadalela inkinga eziningi ekuthengiselaneni lele China, ikakhulu alezigodlo zawo kwele China. Kule ntatheli zindaba ezimbalwa ebeziqatshwe inkampani yezindaba edumileyo kwele Russia eyeCommersant esezitshiye umsebenzi njengendlela yokutshengisela usekelo lwazo kuntatheli ezimbili ezibotshwe ngemva kokuloba udaba oluveza ukuba kungaba le nguquko kunkokheli yedalela ephalamende. Abantu sebexwayise ukuba balimuke ngesikhathi somqando esiza lengozi zokutshiswa yimililo ebaswayo ingaba ngenkuni amalahle kumbe ekagetsi ebezama ukukhudumala. Kubika intatheli zindaba yethu uBathabile Masuku.
Isikhathi somqando sibuya lengozi ezehlukeneyo, kodwa okuvame ukwehlela abantu yikutsha kubangelwa zimbawula ezothiwa ngabantu bezama ukukhudumeza ezindlini. Unkosikazi Sifiso Ndiweni ongumongikazi uthi isikhathi esikiso esomqando kutholakala abantu abaningi bechile kubangelwa izinto ezichiyeneyo.
Ukutsha kungendlela ezichiyeneyo yikho ke siyalixwayisa ukuthi linazelele ngkhaya emsebenzini ezindlileni. Abantu bayakwanisa ukuthi bachiswe zintambo zamagetsi ezabe zichiwe zisegcekeni singavalwanga. Nekhaya ukuthi omama nxa ligeza abantwana uqala ngokufaka amanzi aqandayo endichini lendichi ayibe indichi yeplastic engabamba umlilo siyaxwayisa njalo ukuthi ngesikhathi nxa lipheka ini izibambo zembiza singabi egcekeni lapho kudlula khona umuntu azibe ngaphakathi kweziko kumbe kwestofu njalo abantwana bengabi bebodwa bawotha umlilo kumbe bawotha iheater akube lomuntu omdala
inkosikazi Ndiweni uqhubeka exwayisa ukuthi abantu benanzelele indawo zonke loba kusendleleni loba ngekhaya ngoba ukutsha kukaningi lezinto ezichisayo ziziningi
ukutsha kungendlela ezichiyeneyo yikho ke siyalixwayisa ukuthi linanzelele ngekhaya emsebenzini ezindleleni abantu bayakwazi ukuthi bachiswe zintambo zamagetsi ezabe zichiywe segcekeni singavalwanga ngekhaya ukuthi omama nxa ligeza abantwana qala ngokufaka amanzi aqandayo endichini lendichi ayibe indichi yeplastic engabamba umlilo siyaxwayisa njalo ukuthi ngesikhathi nxa lipheka ini izibambo zembiza singabi egcekeni lapho kudlula khona umuntu azibe ngaphakathi kweziko kumbe kwestofu njalo abantwana bengabi bebodwa bawotha umlilo kumbe bawotha iheater
umongikazi ukhulume njalo ngokwelatshwa komuntu othileyo ukuthi abantu bengakufaki ezandleni zabo ngoba ezinye indawo lapho abantu ababe betshe khona kufuna odokotela
ngiyakwazi ukuthi ngekhaya sile zinto eziningi esingathola ukuthi sipholise ngakho umuntu ngemva kokuba esetshile esikuthi ngama-home remedies kodwa lokhu asikukhuthazi ngoba ukutsha khona kule ndawo esizikhangelele zona ukuthi loba ungabe umuntu etshe indawo encane kodwa indawo ezinjengama-joint emphinjeni lapha nxa umuntu etshe umphimbo amehlo loba nangaphansi ngapha siyabe sikhangelela ukuthi umuntu lo uzalaliswa ngoba indawo lezi sizithi ngama-special areas ukwenzela ukuthi athole ukulatshwa okuqondileyo uyabe thola njalo lamaphilisi esiwathi ngama-antibiotics
umongikazi Nothando Nyoni ugcizelele ngokuthi izilonda zokutsha ziyingozi njalo ziyabulala nxa zingaphathwanga kuhle kumbe zayekelwa zibola
amabhenzi into ebulala abantu masinyane kumbe esingathi izilonda zokutsha nxa zingayekelwa zibe lobomvu zibole ziyakwanisa ukuthi umuntu zimbulale ngaba kuthi yiseptisimia ngolimi lwesibhedlela khona ukuyana ukugcina sezibolile yikho ukugcina sokubulala abantu ngenxa yokungagcinakali kuhle hambani esibhedlela liyekwelatshwa khona kungabi yinto eliyigcina ngekhaya ngoba sonke kufanele sibone ukuthi akusonto efanele ukwenzakala ngoba kuyingozi okufanele siyenqabele ngekhaya
unkosikazi sidumisile songo omunye olesihlobo sakhe esehlelwa yingozi yokutsha uthi yena waluthola usizo esibhedlela abantu bengabokwesabela khatshana
mina ngomunye engilesihlobo sami esatshayo wathi nje epheka kananzelelanga isigqoko salumatha umlilo wathi esuka lapho eziko wasuka egijima manje lapho egijima isigqoko sasilokhu sibhebha ngamandla senelisa ukuthi simbambe samgiqa phansi samboza ngengubo eyayimanzi yikho ke ukuthi umlilo lwana ume ukubhebha saphanga samgijimisela esibhedlela ngoba wayechile ngamandla wenelisa ukuphola so ngakho ngiyaqonqosela abantu ukuthi khona nxa sesivelelwe ingozi hambeni nesibhedlela ngiyakwazi ukuthi mhlawumbe kwezinye isikhathi siyabe sesisaba ukuthi nxa uzafunakala opolice report landlani kodwa hhayi asukumeleni phezulu sihambe nini siyethola usizo esibhedlela usizo lukhona
abezempilakahle baxwayisa uzulu ukuthi engesabeli khatshana abuye ezibhedlela azothola usizo ukuze asinde lokusindisa imiphefumulo yalabo ababathandayo nxa sebethe behlelwa yingozi yokutsha loba betshiswe yini bona yibo abazabakwazi ukuthi babasiza njani ukuze bangalahlekelwa zimpilo mahlayana kumbe basale sebelobugoga ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku
hayike isikhathi sesidliwe ngumangoye kodwa singakehlukani asiboneni ebezihamba phambili kuqhamuke ukulwisana okukhulu phakathi kwabaphila ngokuthengisela isitaladeni lamapholisa eHarare namuhla kwalimala abantu abambalwa. UZulu ukhala ngokucitshwa kwamagetsi osokusenzakala nsuku zonke. Kwanele olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.